So we see card is in the VOA in Jebele.
Amatshono zisoko siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Kumele ipopulation ikhule ukuze ikwazi ukukhulisa lezomnotho ngokuba siyakwazi ukuthi amazwe arelaya kakhulu kupopulation.
Inani labantu beZimbabwe likhuphuke lisuka phezu kwezigidi ezilishumi lantathu 13,061,239 ngomnyaka ka-2012 laya kwizigidi eziphezu kwezilishumi lanhlanu 15,178,979 lo nyaka ngomnyaka ka-2022. Olamukela ngenjabulo enkulu ku-Studio 7 ngolwesibili mhla ka-26 Ntulikazi 2022 ngu-Praxedes Remaya endabeni zethu lamhlanje. Ikansili yeHarare ithi izaqhubeka isala ukulaywa okokuthenga loba ukubhadala nguhulumende okufana lemishina yokucitsha umlilo, indawo yokulahlela izibi eyephomona lokunye. Izikolo zeLupane esabelweni seMathebeleland North zikhala ngokuthi zithwele nzima ngokuswelakala kwababalisi endaweni zokufundela lokunye okufunwa ngabafundi. Zonke lezi ndaba lezinye zilezo zizwa kulomsakazo. Inani labantu beZimbabwe likhuphuke lisuka phezu kwezigidi ezilishumi lantathu 13,061,239 ngomnyaka ka-2012 laya kwizigidi eziphezu kwezilishumi lanhlanu 15,178,979 lonyaka ngomnyaka ka-2022. Lokhu kwaziswe luhlangothi oleZimbabwe National Statistics Agency namhla ngesikhathi lusethula impumela yokubalwa kwabantu okwenziwe kunyanga esanda kwedlula iNational Population Census. IZimstats ithi lokhu kutsho ukubana inani labantu elizweni likhuphuke ngesilinganiso sokulishumi lasithupha ekhulwini 16.2% phakathi kweminyaka elishumi edluleyo. Leli nani liveza ubana abesifazana yibo abalokhe bebaningi ukwedlula abesilisa ngoba sebeyizigidi phose ezisitya galombili 7.8 million. Kuthi abesilisa bona bayizigidi eziyisikhombisa 7.2 million. Limpumela iveza njalo ukubana idolobho leHarare yilo elilabantu abaningi abangaba yizigidi eziphezu kwezimbili 2.4 million. Lilandelwa iManicaland yona elabantu abayizigidi ezimbili 2 million. Emhlobulweni weMathebeleland uBulawayo ulabantu abalutshwana elizweni lonke abangaphansi kwesigidi 665,940. Ilandelwa iMathebeleland South elabantu labo abaphansi kwesigidi 760,344. IMathebeleland North yona ihleli kuzinga lesithathu kusukisela emsileni ngabantu abangaba yizigidi ngabantu abayizinkulungwane eziphezu kwezi 9,827,626. Untungameli Nkomo uxoxele ngcwethi kwezombusazwe umnumzana Evihlela Ncube yenake uthi ukungakhuli kuhle kwenani labantu eZimbabwe kungaba lomthelela omubi kwezenotho ngokuya kwezikhathi.
Amanani le mangane kakhulu na uqathanisa lalokho esibona kwamanye amazwe okuza kwenza ukuthi ngokuya kwesikhathi kugcine kuswelakala abantu bokusebenza ngoba kuzagcina kugcwele abantu abadala kakhulu labantwana abaphakathi bengasekho abayibo abafanele basebenze. Ngakho-ke kuyingozi, kumele i-population ikhule ukuze ikwazi ukukhulisa lezomnotho ngokuba siyakwazi ukuthi amazwe arelya kakhulu ku-population, i-consumption iqakathekile le-production kuyi-economy.
Inkinga kahle kahle ingaphi ncwe?
Inkinga i-life expectancy iphansi kakhulu. I-life expectancy eZimbabwe kuwukuthi impilo abantu abayiphilayo kumbe abakhangalele ukuthi bayiphile iphansi, ungaya phezulu kakhulu kwenza abantu baphile isikhathi eside. Kubasi behlangana lalaba abazalwayo babe baningi kulalokho akade beyikhokhona izolo, kodwa kungaba labantu abaningi abafayo okwedlula abantu abazalwayo kumbe kuphose kulingane njengalokhu sibona, kwenza i-population kumbe inani labantu belizwe lingakhuli ngendlela efaneleyo. Ubuyanga yibo bubange ukuthi abantu bangahlali isikhathi eside emhlabeni, ezempilakahle kazisekho. Ngakho-ke abantu sebesifa masinyane kulalokho akade besifa beyikhokhona izolo, bekubona into bekubo-100, abaningi sebesifa bekubo-30-something, 40-something. Ngakho-ke i-population ayikhuli ngako njalo.
Isilinganiso sokuzalwa kwabantu elizweni laso sokuleminyaka sibikwa sisehla kakhulu esingathi i-fertility. Kungaba lencazelo lakho lokho, kungaba kubangelwa yini?
Kulencazelo ngaphandle nje ukuthi kungaba lokugula lapha lalaphana esingeke sikhulume ngakho. Okwenza kwehle kakhulu ukuzalwa kwabantu kubangwa yikuthi nxa ilizwe lisanda ngobuyanga, ubuyanga bukhula besiya phezulu, abantu bazama ukuthi babe labantwana abalutshwane kakhulu kulalokho akade beyikho khona izolo. Uthole ukuthi sebegcina besiba labantwana ababili kumbe abathathu besithi bayisibenelisayo elizwe leli lobuyanga okungaka. Ngakho-ke uzathola ukuthi abantu baya belokhu besehla besiya phansi. Okuningi kwakhona yi-decision, isinqumo somuntu asithathayo athi kangifuna ukudala. I-fertility rate iyathinteka, i-birth rate ithinteke ngokunjalo kuzo nalezo zinto.
Ngamanye amazwi Ncube, nxa sesikhangela lokho okuthiwa yi-bottom line ngesiNgisi, uthi wena ukungakhuli kwamanani abantu eZimbabwe lokhu kulomthelela omubi kwezenotho?
Kuya kwesikhathi kuza kulomthelela, ungangabi khona okwamanje kodwa nxa iminyaka isiya phambili kugcina sekuthinta ezomnotho kakhulu, sekuswelakala izisebenzi, sokufanele kuyedinga izisebenzi ngaphandle kumbe izisebenzi zizilutshwane kakhulu, sesisondla abantu abadala abaningi, sisondla labantwana abaningi. Singakhohlwa ukuthi ukuphindwa kwabantu elizweni kudinga i-tax. Ngakho-ke nxa izisebenzi sezizilutshwane lalaba esethi ba-economically active sebebalutshwane, kusho ukuthi i-tax base lapho uhulumende athola khona intela lapho kuyehla, enze kube nzima ukuthi baphoxe imali yokuthi lizwe likhule ngendlela efaneleyo. Kwa-green park kuyibhedlela lapho konke lokhuya.
Umnumzana Efidela Ncube uhlaziya ezombusazwe wexoxa ecingweni lontungameli Nkomo we-Studio 7. Isikhulumeli sogatsha lwezimstats unkosikazi Mercy Chilembu uthe ubengenelisi ukuchasisa uningi ngamanani lawa ngoba ubebambekile. Ikansili yedolobho leHarare ithi izaqhubeka isala ulayo okuthenga loba kubhadala nguhulumende okufana lemishina yokucitsha umlilo, indawo yokulahlela izibi eyephumona lokunye. Ithi njalo ifuna ukuzibuthanisela imithelo ebhadalwa ngabashayeli hashi lohlangothi olwezinara. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Esipha umbiko wakhe wesimo seHarare umeya waleli dolobho umnumzana Jacob Mafume uthe ikansili yakhe kayisoze igoqe izandla izakhamizi zibhadalela indleko ezingancedi muntu. Ukunje uMafume uthi idolobho leli libhekane lodubo lokuswela imali, kodwa uhulumende wenza okokuthabisa abangane bakhe ngokubabhadalela indleko ezingancedi intuthuko yalo.
They are costing 500,000 a piece. We were not consulted as councils or the political leaders of councils when the process was being done. we believe that there are cheaper tenders out there, and that all the tenders are one size fits all issue. And we thought they needed to be a variable in terms of the tender.
Imali le yabasibhathiswa yona iningi kakhulu, kabazange basibuze besenza lokho. Sikholwa ukuba ikhona impahla yentengo yaphansi okule ndawo eziningi esifuna ukuba zibe phansi kwedolobho leHarare. Kubeke sithi indawo ezisetuze yedolobho leli ziqhubeka zicela ukuphiwa imvumo yokuba yingxenye yedolobho leli. Umkholo wenhlanganiso yezakhamizi e-Combined Harare Residence, umnumzana Mavela Sikhumalo, uthi idolobho leli kumele uhulumende ashiyane lo mkhuba wokufuna ukungenela embusweni wezwabelo.
Kunengi okungayenza ukuthi isithi yeHarare, idolobha leHarare, lizidingele lodwa imali zalo. Into yokuqala ikuthi amathenda afuze ayenzwe ngendlela enza ukuthi kubenefite isithi of Harare.
Ingcishi ecubungula ezombusazwe umnumzana Pride Mkhono uyawusekela lokhu.
Isithi of Harare kumele ivunyelwe ukuthi ithole ingxenye yenye imali yamalayisensi emota ezihambela eHarare, esibona ukuthi ziningi kakhulu. Yikho kuzayenza ukuthi ithole imali yokulungisa imigwaqo leyo esifile sigcwele ama-potholes. Njalo kumele ikwanise ukuthi yona ithathe amathenda ahambelana le mali eyitholayo, ukwenzela ukuthi ingabi zibhadala imali eziningi njengesikubona kuphomona deal lelo eselimile, ngoba i-central government yafaka itenda yephomona ingaphanga isikhathi sokuthi i-council yeHarare ibikhangela ukuthi iyakwanisa yini ukuthi ibibhadala imali yona leyo. So
imizamo yokuthola umbono kahulumende ngalolu daba yehlule, kodwa ikhuluma endaweni ebekwamaqhawe izolo. Umongameli Emmerson Mnangagwa ucothoze kakhulu amanye amakhansila esithi umsebenzi wawo uphazanyiswa ngamakhansila ebandla le-MDC le-CCC agcwele inkohlakalo. Umafume uthe idolobho leli lifuna ukwengezela indawo zokungcwashwa kwabantu esithi indawo lezi seziphelile. Uqhubeke esithi idolobho leHarare selihlanyele izihlahla ezifika inkulungwane ezintathu 3,000 njengendlela yokugcina amaxhaphozi. Uthe uzahlangana nabantu abathengisayo emgwaqweni esithi idolobho selithethe isakhiwo se-Charter House ukuze abalimi bethole indawo yokugeza lapho bezothengisa ukudla kwabo erenkini yembare. Umafume uthi idolobho selibeke ama-tower light afika ikhulu 102 emalokishini ehlukeneyo eHarare. Kwezempilakahle uthe idolobho leli lizimisele ukulwisana nomkhuhlane we-COVID-19 esithi izibhedlela zedolobho leli zisebenza lomphathi ntambo wezempilakahle. Ngimele isitudio 7 iseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
Izikolo zemangweni welupane esabelweni seMatabeleland North zikhala ngokuthi zithwele nzima ngokuswelakala kwababalisi, indawo zokufundela lokunye okufunwa ngabafundi. Abazali bathi lokhu yikho okwenza abantwana abaningi bengaphumeleli ezifundweni zabo lasemihlolisweni. Kubika intatheli zindaba yeStudio 7 uIsrael Jesus Banda.
Zilutshwana izikolo ezababalisi abeneleyo kulesi siqindi okwenza abantwana abaningi bangatholi imfundo efaneleyo. Abazali abaningi bathi abantwana abafundi kuhle nxa kungela ababalisi ezikolweni. Unkosazana Hloniphani Ncube ngomunye wabo njalo yisekamizi seluPanda.
Thina ngapha esigabeni seluPanda eseAndalupane silenkinga yokuthi izikolo zethu zilamatitsha amalutshwana. Ezinye uyazithola zilamatitsha amabili, ezinye zithole zilamatitsha amathathu. Uthola ukuthi utitsha oyi-1 ufundisa amagreda angu-4, grade 1, grade 2, grade 3, grade 4. Kambe shuwa luba kuthiwa abantwana bayapasa, kambe bangapasa kusimo esinjalo. Njalo la ma-classroom yethu asefile, asedilikile, asemadala.
Umphathisikolo we-Elisho Primary School, uNkosazana S. Msengeyi, uthi isikolo sakhe siyazama ukupha imfundo engcono, nanxa naso sisilela ababalisi.
Isikolo, it's a small school, esinaba abalisi abanga omama kuphela sithi bayebe lokhu bethintele kancane kancane but kwesami isikolo sofa kushote one.
One.
Yes, we are supposed to be seven. Ah, kubhadala ifizi kunzima kunzima kulamali abadala bayakhala kunzima ababhatali kahle hayi ababuyeli ekhaya bayebe lokhu esincengisa bayancengisa abadala kulokhu ekuthontisela mbijana mbijana akhonokho ukuthi uhulumende uyancedisa kakhulu under i-team. In terms of our results, our last year, isikolo sami siyakhokhela sibili.
Ephuma kanye primary school eliphanda, labo bakhala izimathozi ngokusilela kwababalisi. Umphathi isikolo walesi sikolo, umnumzana Kenkiwane, ugcina la esefundisa lanxa engumphathi.
Ngishotile lapha nangilababalisi, ngathi nxa ngikhangele ngilababalisi abayi-5 mina kumele ngibe ne-7, kuthi ngishote nge-2. Mina ngwami ngiyafundisa ngumphathi isikolo at the same time. Ngikhangela ukuthi infrastructure ngathi izakhiwo zesikolo zibe improved. Angilazi akhiwo eziku-update. Ngingacela nje ukuthi zibe khona uncedo engalizuza right in terms of infrastructure development.
Lanxa ababalisi besilela ezikolo ezinengi, uhulumende ubikwa eqhathe ababalisi abathize kunyanga ezilutshwana ezisanda kudlula. Mnumzana Mbongeni Dube webandla le-ZANU-PF, ngumeli weliphane East edalela ephalamende, ufakaza ngokuqhathwa kwababalisi nguhulumende wakhe.
Emalangeni adlulileyo kube nokuqhathwa kwababalisi. Njengeliphane singabanye bezindawo ezitholileyo ababalisi. Sithole ababalisi abangu-80 okutsho ukuthi basithela ezikolo zonke eziseluphane East. Siyabonga kakhulu. Kodwa-ke inani lelikaleneli still. Ababalisi lokhu besilela esigabeni seluphane.
Uyaphambili egcizelela uDube ukuthi kungani abantwana bakulomhlubulo bengenzi kuhle ezifundweni zabo, njalo uthi isiqindi sakhe sifuna uhulumende engeze inani lababalisi.
Singakhala izikolo zangikhona, i-pass rate yangikhona i-low, kukhozela ukuthi amatisha kawakho. Uyathola isikolo silamatisha angu-2 kumbe amatisha angu-3. So-ke besicela kakhulu ukuthi siphiwe abanye ababalisi. Inamba yamabalisi ibe khona ezikolo engxenye singabona abantwana bethu lathi besiba kusiba lotshintsho kudala kusesenababalisi indawo leyi yaba labantwana abaqeqeshileyo siyafisa ukuthi khonokhana kuphinde kube khona njalo esigabeni sonesi.
Uhulumende usanda kubika ukuthi udinga ababalisi abedlula inkulungwane ezingama-20,000 kukhanya ingani kuzatholakala ababalisi abazinkulungwane ezinhlanu kuphela 5,000 lonyaka abayibo abathunyelwa ezikolweni esezisegabeni ezijiyeneyo zelizwe. Okwamanje uhulumende edoselana nezisebenzi zakhe ngodaba lerholo eliphansi, njalo iningi lababalisi liyatshiya umsebenzi besiyadinga amadlelo aluhlaza kwamanye amazwe lapho abaholiswa okungcono. Ngemela yesito 7 ngiseluphanda eluphane, igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.
Ku-Live Talk lamhlanje kuhlelo The Connections kanyela uhlelo lwabasakhulayo ole-National Service olusolwa ngabanye kodwa abanye njalo belusekela. Umphathintambo wezokwemba umnumzana Winston Chitando usechaze ukubana umthetho omusha wezokwemba osudlule edalela ephalamende ulakho ukulungisisa ingxaki ephakathi kwabembi labalimi ezweni efanala leyo esihlangane labomuli yako Oppenheimer abakubhizimusi lokufuya inkomo eplazini leShangani elenkomo ezizinkulungwane ezisicaminwembili lezisebenzi ezingama-200. Ebese lifuna ukuthathwa ngumnumzana Ian Sanders efuna ukugebha loba ukwemba igolide kodwa wamiswa ngumthethwandaba waphezulu owe High Court eHarare. Wanastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekoBulawayo.
Lokhu kwethulwe ngumphathintambo wezokwemba umnumzana Winston Chitando emine entra koBulawayo ethi ngemva kokubumba umthetho lo abalimi labembi bazasebenza kuhle kungela kuxabana njengamanje.
I think the two comments I will make. The first comment is we really respect the court system. So will respect the decisions of the court. Secondly, such conflicts are provided when the amendments to the Mines and Minerals Act, which is now going through the Parliamentary Legal Committee and is actually being, is now close to being finalized. So we recognize that there are deficiencies in the current act, which are being strengthened in the new act. But with respect to the court's decisions, government expects courts and we respect the decisions of the court.
Umongameli weZimbabwe Miners Federation, uNkosikazi Henrietta Rushwaya, uthi ingxabano okuphakathi kwabalimi labembi kubangelwa ngumthetho omdala olotshwa ngabamhlophe kungakabi labembi abamnyama abazimeleyo.
The Mines and Minerals Act came into being around the 1940s. Small-scale farmers or small-scale miners were non-existent, and as such, the existence of small-scale miners and small plot holders has now come up with challenges where we now have small-scale miners having their mining rights over farming land. The reason being that the Zimbabwean law up until today recognizes mining as number one priority to any other right on the land in the country. So when it comes to such issues, it has always been difficult for the miner and the farmer to coexist, and the coming on board of the bill will now take care of such issues, which have always been a challenge.
Umembi eGwanda umnumzana Darlington Dlovu uthi njengabalimi bakhathazekile ngengxabano ephakathi kwabalimi labembi.
Inkingathi khona kakhulu abalimi bebecabanga ukuthi maybe thina we are overriding them, asibaconsidi njengabanikazi bendawo, ngoba most of the time bebesiyo khona who gave us i-right yokuthi sihambe siye mayina endaweni zawo singazange sabaconsult. Then okunye bathi kungkona i-grazing lands sabe sidiliza amadlelo abo, even danxa kuyukuthi sabe sikepha amaphoyisini amalutshwana, kodwa kuyatholakala ukuthi abantu baba baningi egangeni, yikho lapho esiba khona kakhulu.
Umlimi ePlumtree umnumzana Matthew Sibanda uthi bakhathazekile njengabalimi ukubona abamhlophe bebanga umhlabathi ezweni.
Lokho bekufuna ukuyenzakala eMidlands kuyinto elobuchapa obukhulu njengefarmer, ngoba ma kuzathi ufarmer kuzobuya futhi obunye umuntu athi uzogebha igolide kufarming, ephinde kulala ifarming, ifarming yona ivele ilutshwana kangaka. Kuyinto ebuhlungu kakhulu okusimangalisayo, okwenza ukuthi akula kuvikela ama-farmers emapulazini. Into engibezuke imangalise kakhulu ukuthi kubuya omunye umkhiwa ezothathela omunye umkhiwa eplaza ezefuna ukugebha igolide ebulala ifarming, inkomo zakhe ziwele emgodini zife. Kuyinto elusizi kakhulu engalungana. Okufanele uhulumende engavumeli into yokudiliza ifarming ngento efana laleyo.
Ilunga ledale lephalamende uSenator Khalipani Pugeni uthi kuhle okwenziwa lidale ukumisa umnumzana Ian Saunders ukuqala ukwemba kubhizimusi yenkomo yako Oppenheimer.
Ye, kubonisa indlela igovernment engaqoqekanga ngakhona, bayizinto engathi ba into zefetsha. Ungarani ilizwe ukuthi umuntu ule ndawo yakhe ayenze i-economical activity, ngabe usunikeza omunye ilayisensi akangene emzini omunye umuntu ayenze okunye okungahlangene lalokho okwenzakala khonapho. Vela kumele ngabantu abayi-2 basebenze endaweni eyi-1. So lo ma esezogebha igolide lapho kule nkomo khona, uthini ngelokhu zeni ngama-rights elezi izifuyo lezi ezilana? Angithi noma zizodliwa kodwa kumele ziwe le human way ezibulawa ngayo ukuze abantu bahambe bayozidla. Mama maso siyagebha wena usenza i-mining ne-dust nakho konke lokhu, ufaka lama chemicals la ezizogcina zibulala zona zena lezi nkomo. Into zefetsha ikhothi yenze kahle, kumele kustophe into yokuthi mina ngile plazi lami ngapha zokunikeza omunye umuntu ongayiso mina kuthiwa kahambe ayodinga igolide noma gebha okunye okungahlangananga le golide lokungahlangananga lalokhu mina engikwenzayo. Vela kumelanga kufakwa abantu abayi-2 endaweni eyi-1.
Unkosikazi Simiso Mlevu we-Center for Natural Resources Governance uthi ingxabano phakathi kwabalimi labembi ivamile ezweni.
Udaba lwe-Eton nema-family lutshengisa sobala ukuthi kule ndingeko yokuthi ukuqondisa ukuhlehliswa kweMines and Minerals Act ngaphansi kweMines and Minerals Amendment Bill kufanele kuqediswe emasinya. Lokhu kusitshengisa ukungezwani o ukuxabana ukuba khona phakathi kwama mining companies lama farmers ngesilungu esikubiza ngokuthi miners farmers conflict. Le yinto ehluphayo kakhulu and ibusizi ngoba abantu abanje ukuthi ba-affecte lolu ibudlelwano lobu nabantu abangalalutho ama-farmers esiwabiza ngokuthi ngama-peasant abangakwanisiyo ukuthi bathathe indaba zabo bazihambise imithethwandaba njenge-open lema-family.
Olona amalungelo oluntu umnumzana efincube uthi ilizwe kumele lime isiyaluyalu kwezokwemba.
Ilizwe kuqakathekile ukuthi lingabi isiyaluyalu lesi sisibonayo lapho sokuphendulwa yonke into kuthiwe isikorokoza kube yikutshekesha. Kumele kuhlonitshwe umthetho, abantu abalamabhizinisi abo anjengokulima njengo-Oppenheimer bahlonitshwe bavikelwe ngumthetho. Hhayi lokho esesakubonayo ukuthi ngoba abantu mhlawumbe abatshekethayo beseke iqembu elithile basefuya ilungelo lokutshekesha noma kungaphi emasimini abantu ezikolo ngaphansi kwemigwaqo lakuyo yonke indawo. Abantu kumele bavikelwe, bavikelwe ngumthetho. Ngakho-ke umthethwandaba nxa uvikela abantu uyakusenza kahle kakhulu, hhayi ukuthi ngoba kugejwa igolide sokumele ligejwe noma kungaphi noma nini.
Imuli yako-Oppenheimer ayisiyo yakuqala ukubhekana lodubo lokuba labantu abafuna ukwemba kumbe abaqala ukwemba okugcina kuphazamisa ibhizimusi lokulima impilo yabantu lezifuyo kuhlanganisa lokugugudeka komhlaba, ngoba okwamanje ukwemba kuyaqakathekiswa ukwedlula ukulima okugcina kudala ingxabano phakathi kwabalimi labembi kuhlanganisa lobudlwangudlwangu wokuganyulwa kwabantu ngamabhemba kubangwa umhlaba wokwemba. Ngimele umsakazo weStudio 7 yikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ibandla eliphikisayo ele-Citizens for Coalition Change, CCC, lazise ukubana selethule uphawu olutsha lwebandla leli oluzasetshenziswa encwadini ezibhalwayo yonke le mibhalo yebandla. Umsekeli wesikhulumeli se-CCC, Mnumzana Ostalo Siziba, utshele uGayina Gumede weStudio 7 ukubana ibandla lakhe lizaqhubekela phambili lisebenzisa ubuso bomkhokheli webandla labo uMnumzana Nelson Chamisa ekukhankaseni kwabo bedinga usekelo kukhetho lomnyaka ozayo oka-2023 ukwenzela ukubana uZulu angaphambaniseki engqondweni ukubana uzofotela liphi ibandla lapho esevota.
Asitshintshanga, sisebenzisa ilogo lethu nxa sibhala izincwadi lokunye sabe sikuthumela okuthiwa yi-official correspondence ngesilungu. Then nxa sisiya kuma-election njengesizahamba ke kuba-election kathesi egogwe kabuyuni, sizabe sisebenzisa ke i-election symbol ngoba yiyo vele umthetho esiwusebenzisayo ukubana kufanele kube le logo lenhlanganiso, kube le symbol esetshenziswayo for the purposes of the election. Yona le iyabi le face ye-presidential candidate yethu esilayo okwamanje ngu-advocate Nelson Chamisa. Nguye abazambona abazali labantu bonke abazavota ukubana ke kuyabe kubhalwe triple C, Citizens Coalition for Change, iyelo njalo ile face ka-advocate Nelson Chamisa phakathi. Kodwa nxa sibhala ke izincwadi zethu zemhlangano sisebenzisa ilogo lephathi, yilo elilelanga phakathi liveza ukubana ke ikusasa lethu lilungile.
Ukuhlola okwe-voters roll, ukuhlolisisa i-voters roll sokufika emaphethelweni, ulibona ngani uhlelo lwakhona luhambe njani?
Yes, sesiqedile uhlelo lwe-voters roll inspection, besikhuthazela abantu kubana besebenzise *265#, njalo futhi ukuthi abantu ke behambe ke kuma-center kade evuliwe. Sibone kakhulu ukubana abantu abanye abahambanga ukuya-inspector ngenxa yokubana kulolihluphe eZimbabwe ngendaba yezeki okufanele ilungiswe ukubana izeki ithenjwe ngabantu ngenxa yokubana abantu ke balokusola ukubana izeki isebenza ke incedise ukubana iZANU-PF ke ihlale embusweni. So yinto esiyilungisayo nxa sikhuluma ngendaba yama-reforms
Siligqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo uPraxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.